indawo ezifikela izigulane ezibhedlela lezi bezitshaya umoya. Unkosikazi Lilian Nyathi obevelela eWange elethe umntwana esibhedlela uyalandisa ngabhekane lakho.
Ngihlangane lobunzima ukuthi khonakhona siyakhulelwa ngabantwana, then kutholakala ukuthi odokotela abakhulu abakho. Usupho ukuthi kuthiwa bayasitrayika. So sekuyikubuyela eWange kungela i-treatment ukuthi umntwana izuze i-treatment.
Unkosikazi Nyathi uqhubekele phambili esithi uzabuya nxa amadokotela esekhona empilo.
Ngizabuya ngingatholile umndeni amadokotela abengaba ngomunye kumbe ngodokotela omncane abancane bakhona la. Kodwa bona sila futhi ukuthi beyenza umsebenzi akuzo.
Amadokotela akhalale umsebenzi ngomgqibelo esithi afuna ukuthi aholiswe amadola njalo uhulumende athenge konke okufunakalayo ezibhedlela lokunye okumbalwa. Amadokotela la athi kawabuyeli emsebenzini uhulumende aze alungise konke abakufunayo. Lokhu sokukhahlameza izigulane. Umnumzana Mduduzi Mahlangu uthi ufike ekuseni kusakhulunywa lamanesi njalo bahle batshelwa ukuthi amadokotela awakho. Utshelwe ukuthi abuyele ngekhaya.
Nasekuseni bahle basitshela sivele sisalindile lapho outpatients ukuthi ama-doctors awakho. So ekusitsheleni kwabo khonapho bathe bazama-doctors azabe ebuya nxa sokufanele.
Esibhedlela se-UBH unkosikazi Phesi Bebe uthe bona bathole ezinye izigulane sezikhangelwe ngudokotela njalo ube lenhlanhla ngoba umongikazi bacine bemcelela udokotela ukuthi azobathanyela.
Udokotela simcelele ngunesi okay kade kurayithi sithole kulama-patients athi seseviwe ngudoktor then eseva abanye ngale ku-delivery rooms ngale. Then amanesi asemthethi kukhona kulomunye ofuna uncedo wasebuya akade yedwa.
Umnumzana Gideon Moyo naye obelethe isigulane se-UBH uthi amadokotela akumelanga acabange ngemali kuphela ngoba baya esikolo ukwenzela ukunceda abantu. Umoyo uthi kumele uhulumende abaxoshe njengabongikazi ngesikhathi bekhalale umsebenzi nyaka ngenye.
Amadokotela la ahlanya la i-situation inje bona bayastruga. I-situation le ngethu sonke la abantu bayafa bona bakhonsenti ngemali yikho bona konke baselfish. Akusakhanya ukuthi bahambelane esikolo ngoba bahambele esikolo ukuthi bafuna ukunceda abantu. Abazama ukuthi balungisisele egovernment into zabo fast bayancede abantu kumbe bareacte njengalokhu abakwenza emanensini babacoshe wadinga abanye.
Ukukhalala umsebenzi lokhu kuqhubekela phambili njalo akukhanyi ukuthi kuya ngaphi ngoba lawo amadokotela elokhu esiya emsebenzini nxa beviziwe. Kukho konke lokhu uhulumende kazwakale ukuthi uzakwenzela njani odokotela ukuze izikhalazo zabo zigcwaliseke. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo ngingobathabile Masuku.